ngoba sesibonile ukuthi uhulumende singathi gala solution uma kundubo esihlangana lamazimbabweni. Okumqoka ukuthi kulodubo lwamanzi, kulodubo lwe-constitution, i-government kayifuni ukuthi implement i-constitution. So kulomnyaka leyo-constitution ya-adopta, kula ama-problems e-economy, abantu kabala msebenzi, kakula mali, kodwa sifuna uhulumende ebhizi ezidlela imali, kakula okuse abazame ukuthi bafike khona. So thina njengenhlangano sesibona ukuthi kungcono ukuthi sihambe siye kumazimbabweni senze lokho sengathi ngama-protest kumbe ama-community mobilizations, ngoba amazimbabweni yiwo abangasinika esingathi i-solution kulolu dube esihlangana lalo.
Manje likhangelele ukuthi lolu hlelo lingaluqhuba nini?
Lezi nhlelo seziqalisile, ngikhuluma nje ngathi inhlelo ezokuqala zizahlangana le-SADC People Summit. Sisuka ku-SADC People Summit ngoba siyakwazi ukuthi abakhokheli be-SADC kakula okuningi abasinika khona, kula ma-solution esingawathola lapho, kodwa sifuna ukuthi siqalisele khonapho kwenzela ukuthi senze lokho singathi putting the matter on the spot ne-SADC Summit. Sisuka lapho kula ma-mobilization, kula ma-meeting amaningi-ningi esizabe siwenza, sizame ukuthi sitshengisele ukuthi hhayi eZimbabwe into kazimanga kuhle. Siyabona ukuthi umkhonomi uyaqhubeka usiya phambili, usiya phansi, abantu bayaswela imisebenzi, kwenduku eziningi-ningi. Xa abantu behlezi besendlini bengenzi lutho, lokhu kunganika ngathi isibonelo ukuthi izinto zihamba kuhle, zona zingamanga kuhle.
Kahle kahle kuyini eliyaba lifuna ukuthi uhulumende akwenze njengoba kukhetho abantu bamkhetha njalo? Kuyini okungalungisiswa ngesiphangiphangi ukuthi sibone konke lokho okutsho kuphela?
Singathi ukuthi ilizwe kumbe ngathi ilizwe kumbe ngathi singathi state of the economy iyasitshengisa ukuthi ama-elections lawa adlulileyo kulokuningi okungahambanga. Bangakhuluma abantu bathi hhayi ama-elections aphila, kodwa i-economy iyasitshengisa ukuthi kuningi okungahambanga kuhle. Uzathola ukuthi kulamakhampani esingathi afika 10 avalwayo viki ngalinye lingena, abantu abafika 1,000 bayaxotshwa imisebenzi, amaviki engena ephuma kakula manje elizweni. Njalo uhulumende kafuna ukuthi a-implement i-constitution eya-adoptwa kumnyaka ophelileyo,